Endabeni zethu lamhlanje abasakhulayo abebandla lemthwakazi Republic Party bachithiza umhlangano we-National Peace and Reconciliation Commission kulolongwa intatheli izindaba kwezokuloba ngezokhetho ulandela imibiko ethi abanye babo kabakwazi ukuloba indaba zokulonda lokuloba ezokhetho bakhala ezimathonsi abalezihlobo esezele iminyaka emihlanu zingatholi iholo ewange Colliery Company salethelela ezomnotho lokunye okufanayo amaqembu omdlalo kakilikiti amela amazwe achiyeneyo akwele Zimbabwe ukuzophatheka kumncintiswano wokudinga amaqembu aza kudlala kumidlalo yezizwe zomhlaba ezaqhutshelwa elizweni lasebhilitani ngomnyaka ozayo. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection sixoxa ngokubhalisela ukuvota kukhetho oluzayo. Iningi lalabo abasebebhalisile ukuvota ngabantu abaleminyaka elithumi lashiyakalombili 18 kusiya kwabaleminyaka engamathumi amane 40. Thumelana imilayezeleni ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yebelenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele VOA Ndebele. Lingakhutshwa ilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 430-15580 la ku 6080 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp la ku Facebook ku VOA Ndebele.